Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlazi mashumi mathathu kuNcwabakazi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
ngifuna ukuthi lizwe ukuthi kuyini esilapho ngaphakathi kwethu, le message yesesilayo. So ngiyalibonga lonke ma-chairman, Women's League, no veterans, collaborators, detainees, lonke eliwinileyo namhla lapha.
Abasekeli bebandla leZANU-PF batshengisele eHarare njengendlela yokuveza usekelo kunkosikazi Grace Mugabe, njalo beswela untombazana waseSouth Africa othi watshaywa ngunkosikazi Mugabe.
Kukhuluma ngama-individuals laba ababotshwa kumbe bathunjwa bathatha esingasakwazi ukuthi bakuphi. Especially eZimbabwe sikhuluma ngabantu abanjengabo Patrick Nabanyana, sikhulume ngabantu abanjengabo Babu Shizuze, sikhulume laye ubabu uJaid Samara.
Abalwela amalungelo oluntu bachothoza uhulumende weZimbabwe phezu kokunyamalala kwabantu abagoqela uItai Tsamara ngesikhathi kunanzwa ilanga labanyamalala ngezizathu ezihlukeneyo emhlabeni jikelele. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zikhathazekile ngokwehluleka kwehofisi yezithupha lencwadi zokuzalwa ukuthumela izisebenzi ukuthi zizobasiza ngalezi ncwadi bekhona le eSouth Africa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasekeli bebandla leZANU-PF batshengisele ezitaladeni zeHarare namuhla njengendlela yokuveza usekelo lwabo kunkosikazi Grace Mugabe, njalo besola untombazana waseSouth Africa othi watshaywa ngunkosikazi Mugabe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingoma beziculwa beziveza ukuba ukhona okhulunywa ngaye lanxa engazange abethwa ngegama. Umsekeli womgcini sihlalo welinye icele labalwa impi yenkululeko elikhokhelwa ngunkosikazi Mandita Webby Chimene, umnumzana George Mlala, uchathisele uZulu ngesiqokoqela salokhu kufola okubizwe ngesiphangiphangi.
Ngivule ukuthi lizwe ukuthi kuyini esilakho ngaphakathi kwethu, le message yethu esilayo. So ngiyalibonga lonke ma-chairman, Women's League, war veterans, collaborators, detainees, lonke eliwinileyo namhla lapha. Ndiyatshengisa ukuthi umama ule support, umama ulabantu. Lonke ngiyakwazi ukuthi libuye lapha livesidikela ukuhlukuluzwa kukamama uDr. Grace Mugabe.
Wathi yena labanye bakhe bengasoke bambukela nje unkosikazi Mugabe ochazwe njengomama welizwe ethukwa mihla yonke.
So ngithi mina kaku umama uDr. Grace Mugabe kayisokuqala. Nga ungafuna ukuhlutshwa nguye, don't harass her husband. She will respond. This happened to Queen Sheba, go to the Bible. This happened to Lord Kane. First, Lord Bengula. When things were getting tough, I went to say, Lord Bengula, Lord Kane stood up.
Inkulumo yalo zithi ngumgcini sihlalo uQobo wabalwa impi yenkululeko unkosikazi Mandita Webby Chimene ilandule udaba lochefu ebiwa yafakelwa umsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa wacina esiyakwelatshwa eSouth Africa. Oqondisa uhlangothi lwenhlelo zeZANU-PF enguye njalo umphathintambo wezenzakala elizweni uDr. Ignatius Jombo uxwayise abekade bekulombuthano ukuba mabazithinte lanxa ekhuthaze amapholisa ukuba abophe bonke abasebenzisa indlela zakulezi nsuku zokukhulumisana ukuthuka lokweyisa inkokheli kakhulukazi uMongameli Mugabe lomkakhe. Bebekhatshwe ngamapholisa abezanu PF befola bevelela ezigabeni ezehlukeneyo zedolobho ukuzabuthana esigodlweni sebandla. Isimanga yikuba amapholisa amanye ancitshe imvumo abasakhulayo bamabandla aphikisayo ukuya kwethula incwadi yezikhalazo zabo ehofisini yommeli wakwele South Africa eZimbabwe, bekhonona ngokuvikelwa kwankosikazi Grace Mugabe ekubotshweni ngoba engumkamongameli phansi kwesivumelwano se-diplomatic immunity. Bekule ziphathamandla zikahulumende, abaphathintambo abambalwa abangamalunga njalo e-Politburo kanye loZulu embuthanweni lo owenzelwe ezanu PF headquarters, lapho bekuchaywa izilogani zokuchothoza ukungezwani lokufuthelana ebandleni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Amazwe achiyeneyo emhlabeni jikelele ananze ilanga lokukhumbula abantu abanyamalalayo ngezizathu ezichiyeneyo namuhla abalwela amalungelo oluntu eZimbabwe becothoza uhulumende phezu kokunyamalala kwabantu abagoqela umnumzana iTaiza Mara. Ilanga le-International Day of the Victims of Enforced Disappearances lahlelwa ngomanyano we-United Nations ngomnyaka ka-2010 ngenjongo yokukhumbula abantu abanyamalalayo lo kukhuthaza uhulumende ukuthi bahloniphe amalungelo alabo abaphikisana labo. EZimbabwe baningi abantu abaphikisa umbuso we-ZANU-PF asebanyamalalayo abafana loPatrick Nabanyama, uPaul Chizuze, uRashiwe Guja loZamara. Sixhume igqwetha elilwela amalungelo oluntu njalo engumqondisi wenhlanganiso yamagqwetha iAbameli umnumzana Tinei Mukwewa.
Nxa sikhuluma ngabanyamalalayo sikhuluma ngama-individuals laba abavotwa kumbe bathunjwa bathatha esingasakwazi ukuthi bakuphi. Especially eZimbabwe sikhuluma ngabantu abanjengabo Patrick Nabanyana, sikhulume ngabantu abanjengabo Babu Chizuze, sikhulume laye ubabu uTaiza Mara. Lokhu kusicabangisa ukuthi uhulumende wethu ulokhe esenza ezinye izinto ezingani ziphiphana ngamalungelo abantu ezifana nalokuthumba abantu ebebanyamalalisa.
Kahle kahle ungathi uhulumende weZimbabwe uyayihlonipha na imithetho emele ilandelwe ngamazwe omhlaba ikakhulu elondoloza amalungelo oluntu?
Kusobala ukuthi uhulumende waseZimbabwe kule mithetho ayilandelayo abona ukuthi engayilandela, kule minye ayalayo ukuthi ayilandele imithetho efana naloku kwakathekiswa kwelungelo lobuntu, imithetho efana nale the right not torture. Uthola ukuthi iZimbabwe iphuzile ukuratifya kumbe ukusayina imithetho leyo enjengabo torture. Even though eZimbabwe itorture isavunyelwa kusisekelo sombuso, uthola ukuthi amapholisa lokhu bekusebenzisa uma bengabopha abantu abangani bakhuluma ngamalungelo abantu. Uthola ukuthi abantu amapholisa lawo athatha abantu abachaye okungavunyezwayo ngumthetho owamalungelo abantu.
Indaba kaZamara yona ingaqedwa njani? UZulu weZimbabwe kanye lemuli yakhe bengathola njani lokhu esingathi yiclosure?
Esingani sikukhangelele and abakukhangeleleyo imuli kaZamara bafuna ukwazi ukuthi uZamara ungathi uyaphila na, uma wafa wabulawelwa ngathi, nxa kulo mzimba wakhe ungathi ukuze bawuthathe bawungcwabe.
Umnumzana Tinei Mukwewa ligqwetha njalo ungumqondisi wenhlanganiso yamagqwetha iAbameli sixoxelayo ekobulawayo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa zithi zikhathazekile kakhulu ngokwehluleka kwesiphathamandla sehofisi yezithupha lencwadi zokuzalwa kumnumzana Tobaiwa Mudede ukuthumela izisebenzi ze-ofisi yakhe ukuthi zizobasiza ngalezincwadi kwele South Africa. Bakhathazwe njalo isaziso sokuthi izithupha zabo zamazenge abazithweleyo kazisoze zemukelwe ekhethweni oluzayo. Kuvika uBenedict Nhlapo.
Umnumzana Tobaiwa Mudede umemezela ukuthi izisebenzi zeofisi yezithupha zizakwethekelela indawo ezijene elizweni zitholisa abantu incwadi zokuzalwa, izithupha kanye lencwadi zabomuye. Lobanje loluhlelo luzasiza kakhulu abangelazo lezincwadi eZimbabwe. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi azizwisisi ukuthi kungani ofisi yezithupha ingathumelanga ezinye izisebenzi emahofisini eZimbabwe kwele South Africa ukuze kusizwe izinkulungwane zabeZimbabwe abakuleli abangelazo lezincwadi. Isiphathamandla sebandla le-Progressive Democrats of Zimbabwe, uMnumzana Mpiyezwe Nare, uthi uhulumende wazimhlophe ukuthi le yimigoqo yokwenqabela abasemazweni ukuthi baphatheke kulolu khetho.
Abantu mostly abaku-diaspora ngabantu abahamba kudala izithuba zamaplastiki zinga-introduce. So ngomnye umsebenzi ukuthi abantu babuye bazolungisa izithuba zamaplastiki, baphinde babuye bazoregister, baphinde babuye bazovota. Uyabona ukuthi le yindlela nje uregister general ayisebenzisayo just ukuthi aregele for iZANU-PF.
Lobanje loluhlelo luzaqala mhlaka 4 Mpandula kuze kube sekupheleni kaLwezi. Iningi lithi lithola ikhefu lokuya ekhaya kanye ngomnyaka, ngakho akusuke kube lula ukuyathatha lezincwadi. Abanye bakhala ngokuthi labalalo ithuba kuzabathathela imali eningi ukuthi bagade besiye ekhaya, njengoba bezanikezwa izithupha zesikhatshana kubuye kudingeke futhi ukuthi balande eziyizo nxa sesiphumile. Ezinye izikhalo zivela kulabo abalezithupha zensimbi osekuthiwa azisoke zisebenze ekhethweni oluzayo. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Tshabalala uthi lokhu kuzakwenza iningi labasemazweni behluleke ukuvota, njengoba sekuzadingeka ukuthi bayethatha lezi ezamanje ekhaya kata kulula ukuthola imvumo emsebenzini loba imali yokugada.
Uma kuthiwa izithupha lezi ezensimba zisafunekala ukuthi zisetshenziswe eZimbabwe, kunikezwa abantu nje less than 6 months, abantu bengaphandle abanye baseZambia, abanye bakuphikophika njengoba sigcwele kangaka umhlaba wonke. So indlela yokuthi kungavotwa kahle ekhaya.
Abanye bathi besabela njalo ukuthi uhulumende uzathatha izithupha zabo abaphe lezi ezesikhatshana ahlale kuze kufike ukhetho bengakazitholi lezi ezifunekayo bese kuthiwa kabasavoti. UMnumzana Nare upha uhulumende ingqobe zokuthi acabangisise ngenyathelo lakhe leli akwenze kube lula ukuthi abasemazweni bathole lezi ncwadi.
Ukuthi ngabe bevele befuna ukuthi abantu be-register, ngaba yafaka maybe first ba facilitator that ukuthi econsulate sikhona ukuthi abantu bakhona ukuthola izithupha embassy, abantu bakhona ukuthi bathole izithupha. And sina as PPDZ we are appealing to ama organizations anjengabo SADC, abanjengabo United Nations ukuthi no, they should intervene, abangenele.
Kodwa ke sinye isizalwane seZimbabwe uNkosazana Sipho Moyo uthi njengoba kusobala ukuthi ngesikhathi sonke sokhetho uhulumende usebenza katalala ukuvalela abasemazweni ngaphandle, kuzafuze abasemazweni laba bamelane lesimo esesikhona.
So engingakugqugquzela kumaZimbabweans amaningi ukuthi nxa lolu hlelo soluqalisile abenelisayo ukuyafika ekhaya lasemahofisini lawo siye register ukuvota silungiselele lolo khetho oluzayo.
Ukhetho luka-2018 lukhangelwe ngabaningi njengokhetho oluqakathekileyo kakhulu ekukhombiseni ukuthi kusukela lapho iZimbabwe iyavuka kumbe iyachabalala. Melisudo 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Ku-Life Talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum, sixoxa ngesinqumo sikahulumende esokuthi abantu abalezithupha zensimbi kabasoze bavote kukhetho oluzayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lamhlanje, uPraxedis Jeremiah uxoxa loNkosazana Sithule Nicole Chuma ozalelwe koBulawayo wakhulela khona kodwa wazothuthela eNgilandi eminyakeni elitshumi lanhlanu edluleyo.
Salubonani balaleli, igama lami nguSithule Chuma, ngiphuma koBulawayo. Ngingaphe England, sengile mnyaka engu-15 ngafika lapha, ngihlala ngase-Manchester, kwela ko-Queen.
Wenza msebenzi bani vele?
Mina ngingumongikazi.
Wavele wasuka eZimbabwe ungumongikazi?
Hayi, ngafika ngazama ukufunda lapha, njengabaningi nje abafika bezama ukuthi labo bezama inhlalakahle.
Kungani wangena emsebenzini wokunga?
Lapha elizweni leli yomsebenzi kwesinye isikhathi oyabungani yasebenzeka nxa isafika plus ngendlela nje ulimi lwethu ukuthi eminye imisebenzi kuba nzima ukuthi uyithole noma kuyiwofundeleyo ekhaya kuba nzima. So kwesinye isikhathi kuba ngcono yenze nje.
Ubuye le muli?
Ngathi ngabuya ngingedwa kodwa ngazojoyinwa imuli lo mna wami labantwana bami.
Babuya benganani abantwana?
Hayi, babuya bevele sebekhulile, abancane ababili abazalelela.
Kunzima okunganani ukukhulisa abantwana nxa sisemazweni?
Kunzima kakhulu ngoba sebesisa ukuthi ngabe silabadala ekhaya, ngisiba lo mntwana wokuqala, abadala ogogo, mama, obabakazi babesincedisa ukugcina abantwana. Wavele ungeke watsho ukuthi lo mntwana ngoba wawumbamba umunyisa kuphela, umntwana wayengomuntu wonke. Kodwa lapha elizweni leli kuba nzima ngoba umntwana ngowakho wedwa, ukuthi uthole abantu abakuncedisa ukugcina ngoba wonke umuntu uhlala nje gijigijima ngemsebenzi lalokuyana.
Kuthi lapho eseyi-teenager?
Ye, abakhona kakhulu ngoba abanye basuka beqala ukuthi besebezama ukuthi bethatheke ngosiko lwalapha bekhohlwelwethu lekhaya. So wena nxa uzama ukubacebisa ubafundisa ngelethu siko, so kungani kuthiwa uyababandlulula or ungani uyabahlukumeza, bese kugcina lokuhluphana phakathi kwemithetho yaleli lizwe ngoba bona kwesinye isikhathi indlela thina sakhuliswa ngayo babe bengayinanzeleli ukuthi thina yikho esikwaziyo, babe sebebone ngani siyahlukumeza abantwana bethu.
Sengike ngabona enkundleni zokukhulumisana ezokuzilibazisa oFacebook ukhuluma ngenhlelo ophatheke ngazo.
Inhlelo esizenzayo thina siliqembu labomama, saqalisa igroupu okuthiwa yiqoka izindlovukazi manina amahle. Sahlanganela silokuthi sincedise ekhaya, sithengele izibhedlela ingubo, sisebenza sisonke sibambene. Omunye lomunye ukwanisa ukuthi encedise ngalokho akwanisa ngakho, especially indaba zezibhedlela. Kathe sesincedise izibhedlela ezifika ichumi nxa ngingaphambanisi ngezingubo, sancedisa lakosiphepha kuze kube lomonakalo, sahambisa lokudla, sabancedisa nje langengubo ezingu-120. Isebe sizama nje ukuthi siqakathekise ubuntu bethu khona okuyani okwakudala ukuthi kwakusiba lelimi abantu behlanganele bencedane. Kuthi ngapha eNgilandi sincedisana ukuthenga izindlu lokuthi sibe nje ngabantu bamabhizimusi ekusiyafika engxenye iminyaka emine kumbe emingaki. Nanze ukuthi ule qembu labomama asebeyenze lokhu lalokuyana, sebethengile izindlu ezinje labo sebekubhizimusi enje enje. Yikho esizama ukuthi sikuthuthukisane njengabomama bakugqoke. Kuzoba silenye igroupu eye kuzama ukuncedisana ngesikhathi nxa kungaba lomonakalo umuntu ebhujelwe, siyakhipha imali sincedisane kweze umthwalo ube lula. Into nje sizizama yizona ziyane esakhula sizibona ekhaya ukuthi abantu babehlanganela kungaba lomonakalo, abantu bebhode bekhipha nje noma idola noma impuphu. Thina-ke sikwenza ngemali ngoba sihlala endaweni ezitshiyeneyo lokuthi sihambelane.
Lapho lincedisa izibhedlela la libe le mikhosi na yokubuthanisa imali khona ngabo ngaseNgilandi?
Asikaze sahlanganela, nje sizaqala ukuhlanganela lonyaka ngo-December, but siyabhala khona phanti hayi kulinyanga sincedisa lesi sibhedlela asikhiphe nini imali abantu befake ngoba sile akhawunti yethu yegqoka izindlovukazi. Noma nje kulinyanga lezi ezidlulileyo besingani sisilele ngoba mbone ngani sasibe lezinto eziningananyana ade sizenza kunyanga le edlulileyo, sisilele ukuthi sihambise imali kodwa kuleyi sizahambisa ezayo. So siyabhala khona phana kuqembu lethu ukuthi asikhipheni imali nje abakwanisayo sebekhipha then sesihamba ukuyathenga ingubo siyabhala ukuthi kukhume imali engaka sifakele amabizo abantu abafakile imali ukuthi abantu abakhiphile nguzani dozani sesisiyathenga ke ngubo
lolo ke uhlelo okhulume ngalo lokuncedisana ukuthenga izindlu luhamba njani
uhlelo lolu kana kwakusenziwe ekhaya okungani ngama-club ukuthi siyahlanganela sivumelane like okwakuqala siqale sathenga indlu enyangeni lezi ezimbili ezidlulileyo besingabomama abawe-36 sathenga-ke indlu yethu yakuqala singabomama so sathi sesiyirenoveta sesiyilungisa singaqeda ukuyilungisa sesiyithengisa sesiyabelana imali leya kathesi then kusiqala enyangeni leyi sizabe sithengelana izindlu ukuthi ngenyanga sizabe sithengela omama ababili so singavumelana ukuthi imali ingakwanisa ukutshaya ngabantu ngenyanga imalini singavumelana sesikhangela ke ukuthi indle singazikwanisa ukuzithenga imalini bese sizilungisisa umuntu lo muntu ithole okwakhe kwenzela ukuthi siyaphutha umnyaka sibe sonke sesikwanisela ukuthi saba lokwethu nje njengaboma
unkosazana sithule Nicole Chuma isizalwane seZimbabwe esihlala eNgilandi obexoxa lo Praxedis Jeremiah Ngesonto umanyano wabantu abadabuka emazweni angezansi kwezwekazi le-Afrika abahlala eMelika owe-Southern African Community USA uqoqe umbuthano wokujabula bendawonye kuwoswa inyama kudliwa kujatshulwa. UMike Wobe we-Studio 7 uxoxe lo mnumzana Mzobanzi Ncube oyisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Akuqakathekile kakhulu ukuthi njengoba sinje singabantu be-Southern Africa uyabona ukuthi nxa sithole ithuba lokuthi sibuye sizohlangana njengoba ubona kunje silabantu beZimbabwe, silabantu be-South Africa, beBotswana, beZambia, beNamibia kuhle kakhulu ukuthi njengoba singabantu sivele e-Africa so e-Southern Africa abantu besadake kakhulu sihlangene sizozikhulumela nje inhlupho zethu sizama ukuvela ubudlelwano okuhle
kodwa saphatha udaba mayelana ngamasiko Anti lamhlanje vele sikhangela ukuthakazela amasiko ethu njengabantu abadabuka kuhlandele lezikazi le-Africa i-Southern Africa. Ubona ngathi amasiko ethu ayafana na.
Well, amasiko ethu ayahambelana angeke ngithi ayafanana. Ngoba kumele ukhumbule ukuthi sonke nje majority of us e-Southern Africa singabantu esingathi singama-Bantus. Uyabona? Ama-Bantus ngabantu esikwazi ukuthi i-history yasitshela ukuthi ngabantu abasuka e-Cameroon bonke and they migrated bonke bese Southern Africa kunje kunje ngezikhathi zama 1000 years ago eliwaziyo khona ngale yabona so singabantu banye
ubona ngani uhlelo lolu kungaba ukuthi ngibuze ngesimizi ngaba yi-example ukuthi ithuba likhona ukuthi thina njengabantu abadabuka amazwe na-TNA singabamsana
akakhulu civil because uyabona ukuthi actually what we have observed in the diaspora you'll see that in the diaspora we really never have qualms that are there existing in Africa because in the diaspora kunye njengoba kathesi kunje kulapha South Africa kulama Zambians kulama Malawians lapha sonke sibambene siyazikhulumela siyazipholisela uyabona even labantu bakita beZimbabwe abantu bakhuluma kulama Tshona lamaNdebele kulama differences siyazwosela siyazikhuluma uyabona in the diaspora we never really focus on our differences too much and that is exactly what we need to emulate to in ekhaya
umnumzana Muzobanzi Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala khona pha eMelika Ezinye izizalwane zeZimbabwe sezichotoze uhlangothi lukahulumende olubona ngokwethekelela ezemvelo oluthi uzodwa abantu waseSouth Africa ulakho ungabi khona embukisweni weHarare International Carnival kulandela ukukhonona kukankosazana eyininira labanye. Asizweni umsakazo loduma uEzra Chisa Spanda, unkosikazi Sakhile Lilinalo Mpostoli Midiye Dube bexoxa ngodaba lolu loGibbs Dube weStudio 7. USpanda usungula lingxoxo.
Uma ubisa umuntu ovela ngaphandle Dube uyi-artist we apply we have motion support wa kala ma videos and bese ukunika certificate ukuthi yabuye selamnika selakubukile abakuthola ukuthi hayi awuna into embenzakalayo lo muntu abantu abafuna ukuprocess benza ngalokho umuntu ohamba emapunapuni emgwaqweni akayenza into enjalo uwenza ine discrete area environment evikeleke kathethe sizihamba ku carnival dube asinazelele into le ibingaso iso Harare International Carnival. If Zimbabwe International Carnival, meaning ukuthi abantu bavela all over the world, abantu base Brazil, lababona last time babenjani. Njalo ukuthi babe lokhu zintanjana abantu, even elidlala phansi.
Madube,
uthe iqiniso Dube, imajority yabo mama kaKhesi thinini olutsha sibelo lokuhamba kaKhesi. Hayi, isemba tho sangaphansi. Sisigoma sesifike emalangeni abo mama. Abo mama abanisi sihambela vele sinjalo. Only that kuphela akungasozibona ukuthi umama lo ohambe njalo kodwa iningi labo mama bazihambela libe njalo bevele bengagqoka njalo kudala kwakuvele kuvunula yinje lami ngilazi isigqoko sokuvunula nxa sokufika ama-festival afana la imvuselelo yamasiko esintu lesindebele ngiyavunula ngizihambele ngingabile problem ngoba yabe ngikwazi ukuthi ngigqoke into zami zamasiko into zami zesintu
sesilo mfundisi lapha-ke u-apostle Imagine Dube
yebo baba
nanti udaba umfundisi sibili udaba lukazodwa wabantu
sokubuye nazo into zama-carnival lezi esasivele sakhula singazibonanga thina ezimbabwe kodwa-ke mina engingakhuluma ngakho yikuthi ubunqunu lobu busuka bube too much ngiyabezwa abantu bathi ye uzodwa ungena endaweni ezivalekileyo you must be in South Africa to understand ukuthi sikhuluma ngani kube le abro eDurban manje ngoJulayi kwinto emdlalweni wokugidima kwamabhizodwa iDurban July. You should have seen into ekade igqokile ube nqunu nje umntana abantu ezihambele. This is a public place. So ukuthi abantu bathi bona hey uyangena endaweni ezinjani ubuntu kathi i-society yona isitheni Dube isi-permissive kangaka. I-society yonke into isi-right akusela nto erongo.
Umpostoli Midian Dube, unkosikazi sakhile lili na lo Ezra Jesus Panda umsakazi olodumo. Kwezemidlalo lamhlanje sikuqembu le Highlanders. Umsekeli kamqeqeshi uAmin Somapiri sechiye umsebenzi. Umqeqeshi ngokwakhe u-Errol Agbay kasela ndlela yokucatsha ngomunwe kubika uJoseph Njanji.
Umqeqeshi weRoyal Albion ngomvulo ulobele inkokheli yeqembu leHighlanders incwadi esithi imbangela yokuba iqembu lebhoso lingadlali kuhle yikuba akuzange kuthengwe abadlali abazothatha indawo zabagadli ababalisa uPrince Dube kanye loRodrick Mutuma bona sebeyadlalela amanye amaqembu kanye lokuthi umsekeli wakhe uAmin Somapiri umudla izithende. Isiphathamandla seqembu leHighlanders uNhlanhla Dube uthi ngemva kokuxoxisana loSomapiri phezu kwalolu daba lo mqeqeshi uthethe isinqumo esokuba kungcono ahlehle achiye umsebenzi ukuze u-Agbi aphefumule ngcono.
Sase sixoxa-ke loPiri na wathi hayi yena umsebenzi wakho wenza ngenhliziyo ekhululekileyo ngoba usebenzele iHighlanders umntwana weHighlanders kodwa nxa ubasi wakhe embona engani ngumuntu omdonsela edakeni kungcono ukuthi ame eceleni ukwenzela ukuthi iqembu liphumelele nxa kuyikuthi nguye olenzela ukuthi lingaphumeleli kungcono ame eceleni ngenhliziyo enhle ekhululekileyo aphe ucoach u-Agbay ithuba lokuthi ayenze konke angakwenza akwenelisayo eyedwa ukwenzela ukuthi iqembu mhlawumbe lingaphumelela.
U-Agbay ubecele ukuba asebenze loCosmas Thando Zulu kodwa iqembu likwalile lokhu ngesizathu esokuba uZulu wasuswa esikhundleni ngoba engezwani loSomapiri njalo umelusi Mabaleka Sibanda nguyozabe ephathisa ndawonye loPeter Nkomo ongumqeqeshi wabonozinti. UDube uqhubekele phambili wathi yena inkokheli yeqembu ikhangelele ukuba kube lenguquko ekudlaleni kweqembu leHighlanders kulandela ukuthiya umsebenzi kukaSomapiri.
Sikhangelele ukuthi kuzaba lokuguquka nxa kuyikuthi limqotho leli lokuthi bekungabe kungelampumela ngoba bekulokuphazamisana lo msekeli sesizabona-ke ukuthi kuzahamba njani. Sikhangelele ukuthi bazivutheke abafana baziphakamiseke umqeqeshi wabo atholekele imklomelo edingakalayo ngoba akusela isikhathi sokudinga umthakathi khathesi. Nxa umthakathi elokhu engakatholakali akutsho ukuthi lo gulayo usezaze sihlele simphethe.
Iqembu leHighlanders lizadlala
kwanelo kwalamhlanje. Ngithokoza omuhle olivalelisayo ngenjabulo enkulu ngontungamili Nkomo. Libe lobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.